Yebo ke siyalambulela namhlanje ekuseni ku Studio 7 olamukelayo kungusithandekile Mhlanga namhlanje ekuseni mhla ka 25 kuNhlolanja 2019 endabeni zethu zalamhlanje ibandla lezanu PF lithi lizafola ngomgqibelo ozayo ngendlela yokusekela umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa phansi kwendikimba ethi ED will never walk alone. Ngesikhathi umnumzana Chamisa eqhuba umhlangano we-rally eGwerum izolo. Kulandela amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awethule emzini wakhe ngomgqibelo esithi umongameli Mnangagwa ngumuntu olochuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Iningi lithi indwangu zihlekana iziphongo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Yebo ke singaqalisi uhlelo lethu lamhlanje sizathanda ukuxolisa kini balaleli ukuthi namuhla imtshina yethu ingane ayisebenzi kuhle ngakho asoze senelise ukulilethela ingxoxo inkulumo ama interviews esingathi khona yi audio lapha emoyeni ukuze lizwe ukuthi sikhulume lobani esithini ngenxa yokungasebenzi kwemtshina le kodwa hayi ke nizaphongubala nje ukuthi yiziphi indaba ebesiliphathele zona. Kudaba lwethu lwakuqala ibandla lezanu PF lithi lizafola ngomgqibelo ozayo ngendlela yokusekela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa waphansi kwendikimba ethi ED will never walk alone. Umbuthano lobe kufanele wenziwe kumpela vike edluleyo kodwa sifuqelwa phambili ngoba kulomngcwabo wesiphathamandla saleli bandla umnumzana Callistus Ndlovu yena obekwe ngomgqibelo emathuneni eHeroes Acre eHarare. Ibandla lezanu PF lithi ukufola lokhu ngokutshengisela ukuthi lilosekelo kumongameli Mnangagwa. Ngusenjalo umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshele umhlangano webandla lakhe eGweru izolo ukuthi ufuna kubunjwe uhulumende lapho umongameli Mnangagwa azabusa okweminyaka emibili laye abeselandela ngeminye njalo emibili. Umnumzana Chamisa wethulela amazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu ebezibuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. Usole umongameli Mnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze abantu. Kulandela amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awethule emzini wakhe ngomgqibelo esithi umongameli Mnangagwa ngumuntu olochuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Iningi lithi indwangu zihlekana iziphongo ngoba laye wenza okufanayo kumbe okwedlula lo omsolayo. Umsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthodi uthi umnumzana Mugabe abozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhoqazo weGugurawundi kanye langokhetho lomnyaka ka-2008. Abanye bathi uhulumende usevuma ukuthi ngempela wabulala abantu ngesikhathi seGugurawundi lanxa kulungiselelwa ukhetho njengalokhu okuchiwo ngumnumzana Mthodi. Abanye njalo bamsolile ngokuthi athi uMnangagwa akakabulali abaningi besithi akulambulali ongcono kulomunye ngoba impilo yomuntu ingqe oyedwa obuleweyo iligugu. Ekhuluma embuthaneni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe lapho abe leminyaka engamachumi ayisithiyagalolunye lanhlanu i-95 uMgabe uthe kuzamfica layo uMnangagwa ngakho engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. ngesikhangele ezinye zendaba eziqhamukayo lamhlanje. Amazwe eZimbabwe leBotswana akhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bawo kwezomnotho lezombusazwe, njalo eleZimbabwe lizaqalisa ukulungiselela imihlangano yeZimbabwe Bi-National Commission namuhla. Kuzasayinelwana izivumelwano kwezokwenjiwa kwemigodi, ezempilakahle, ezesayensi le-technology, lokunye okuninginengi kulomhlangano okhangelelwe ukuqhutshwa ngolwesine kuyona le iviki. Umongameli Emmerson Mnangagwa nomunye wakhe weBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi bazakhokhela umhlangano wangolwesine. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uselizweni kulandela ukwelatshwa kwakhe e-India. Isiphathamandla sikahulumende umnumzana George Chalamba uthi umnumzana Chiwenga usesilile okupheleleyo njalo usengaqalisa umsebenzi. Ubekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga kanye lomsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana John Manguiro. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Kukhetho olwenziwe kuzigaba ezintathu ngomgqibelo, ibandla leZANU-PF linqobe kwezimbili ematopo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483, kwathi eleNDC lathola 121. Kuthi eBeitbridge, obemele iZANU-PF uthole amavoti angu-683, OMDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti edlula inkulungwane i-1059, wathi obemele iZANU-PF wathola 993, khona kulapho okwazakala kuyisigodlo lapho ibandla leMDC elilosekelo olunengi. Kusigaba sinye OMDCT ekhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29. Ingcwethi ezikhulumelazo zithi ibandla leZANU-PF likhanya lithole amavoti amaningi nxa kuqathaniswa lakuqala, njalo ele-MDC linciphisile ukunqoba kwalo eChitungwiza ngoba kuyindawo lapho kumele lube losekelo oluningi khona, okungezinye indlela okuyikuthi ibandla leMDC kumele likhweze amasokisi. Hayi, imchina ithingani sivuma mbijana, sizweni ke udaba lomhlangano omkhulu oqhutshwe eMkhoba eGweru libandla leMDC, lapho sixoxa ke lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga yedale lePhalamende engawaleli bandla.
Emhlanganweni kuhambe kuhle kakhulu, istadium seMkhoba besigcwele pam pam, abantu abanye kuze kwabanzima ukuthi bengene phakathi. Okokuthi umuntu akade ebona istadium bengacabangela ukuthi mhlawumbe iZimbabwe ilama-elections ilokhetho kunsuku ezilandelayo. Yiyo indlela abantu abathakazelela ngayo lundoda okuthiwa nguTshamisa. So hhayi, babuyile ngobuningi babo bafuna ukuzokuzwa ukuthi umongameli wabo uthini yena kibo, ebatshela ngokuthi kuhambe phambili lapha fika khona kuyahanjwa ngayiphi indlela. Ngamafitshane ngingathi hhayi Chris, umhlangano uhambe kuhle kakhulu.
Uphethe na udaba lokubana kuyini okuzayenzakala kwelakusasa?
Uthilo ngamafitshane ukuthi ukhangelele ukuthi omnangagwa labanye bakhe abadliwayo bangaceda ukugejisa lokhu abakwenzayo bazafika ethafeni bezehlala phansi layo ebenzela ukuthi ebatshele ukuthi okuyikho ukuthi kwenzakala elizweni kuyini. Ukhulumile njalo ukuthi lokho kwayekela ukwenzakala, hhayi kutho ukuthi-ke abantu bayebezasebenzisa amalungelo abo ukuthi ningene esitadiyeni besithi uhulumende kayenze lokho abafunayo abantu.
Uphethe na udaba okuke kwakhulunywa ngowayengumongameli uMnumzana Mgabe ekhuluma ngomongameli Emmerson Mnangagwa.
Impilo ngijana ukuthi sekuze kwafonwa ngomgaba wayesuka ngomuntu wonke ukuthi lundoda indlela abulala ngayo abantu kayizaki bonakade ukuthi impilo khuluko ngamashitshalo ukuthi hawu sekuze kwafonwa nababephakathina kwabo abesebenza layo ukuthi hawu madoda kanti abantu babulawa kangaka amasosha agcwala ezidudini sokuthini so ukuqambile sibili khona lokho umongameli ekhuluma labantu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla leMDC njalo yemela iBinga edalele eParliamente. Asizweni ke ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ehlaziya udaba lokuthi umongameli wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe ubechothoza osengumongameli khathesi umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuthi ulochuku.
Baba ngakubuya edabeni oliqondane lomnangagwa umgabe ungamethemba. Kusenjalo makubuya egameni eliqondane lomgabe umnangagwa ungamethemba ngoba ngabantu abasebenze bonke abasebenzeleneyo abasebenziseneyo njalo abazelanayo impiso zabo. Nxa umgabe ephumele ebhekeni kanjani ethi umnangagwa ulochuku ulenzondo ungumbulali usapho lwasezimbabwe kumele luyekwazi ukuthi umgabe into akhuluma ngayo uyayazi njalo nxa umgabe ekhuluma esenza kanjalo uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani lokuthi lolo chuku lalobo bubulali laleyo nzondo umnangagwa ayenzile uyenzenini kanjani. Kuqakathekile ukuthi abantu babekwazi khona ukuthi yinkulumo yabantu abazanayo asebechazana emphakathini.
Kodwa-ke siyabona ukubana abantu bengathandabuza ukubana kanti bengaba besethesana amacala anje futhi ukuthi umgabe uyazi na ukuthi umnangagwa nguye owayebulala abantu ngesikhathi seGugurawund.
Belekunjalo abaningi abacwaninga lezi ndaba zopolitiki abahlaziya indaba zombangazwe bathi eqinisweni lamaqiniso umuntu wayekwazi okwakusenzakala owayenguye owayesenza izenzo eqinisweni kukhanya kunabacwaningi nabahlaziyi bezombangazwe abaningi abakhomba ukuthi umuntu onguye wayesazi ukuthi kwenziwa njani kubulawa njani abantu nguye ubaba umnangagwa. Njalo kule mhlangano owake wenzeka ngaso ngesinye isikhathi lapho ama-Catholic bishops abahamba ngesikhathi seGugurawund besiyabona umgabe bembuza ukuthi kathi abantu babulawelwani, umgabe wathi yena isimanga kimi angikwazi singabuza uminister of security ngoba kazange angitshele ukuthi abantu bayabhujiswa kangako. Ngakho zonke lezi zinto lalezo zibonakalo zingabe zikhombisa yona leyo into okuthi onguye owayenguye owayethumela amabutho ukuthi abulala abantu nguye owayengu-minister of security at the time ubaba umnangagwa.
Singabona ngensuku ezilandelayo bevezana kahle kahle ukuthi wena ngowayenza lokho lalokho.
Eqinisweni kusazophoselwana inyoka ephilayo. Ungabheka kahle inkulumo yakhe yena ubaba umgabe ibiyinkulumo yomuntu ofutheleneyo yomuntu ogubeleneyo ngaphakathi ololaka olwakhe lobuhlungu bakhe abuzwayo. Impendulo yakhe ubaba umnangagwa kasiyayiswa kodwa nxa singabhekisisa kahle singathi thina kusazophoselwana inyoka ephilayo kukhonjwane ngemine kwembulwane izidaba kuchwazane emphakathini nabantu abasebenza bonke sembulane izidaba sebechazane ukuthi wena wenza lokhu wena wenza lokhu.
Lowo ngumnumzana Dini Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ese South Africa. asizweni ke abalaleli be Studio 7 esikhulume labo lapha abasithumele ama text message ama audio zabo ukuthi siwezwe emoyeni.
Yini na Salmana ni Salmana ni zimbabwe yonke. Nina itama Simon wakosi vula. Nikuma haipa ifrish. Nikuma ganji, nikuma nifika wakafika ifritolia. Niti guni naba nfonke we zimbabwe. Wonke ogenzakalayo wonke siyabona nje. But wonge nani, yinto nje eyayenzakalayo kuphela into ekhona ukuthi sidinge indlela yokuthi sikhone ukuxazulula lo mdlalo. Ukuze sikhone ukuphumelela phambili ngokuphila kahle. Ngoba vele nje akusena enye into esingayisho ngoba vele already izwe lethu selirong, selilei. Ukukhetha ukukhetha nje kwabantu kodwa sabe singazi ukuthi lokho sibisela nje into eyi-1. Siyabonga.
Sanibona Studio 7. Ize Gigi Mbofu, mlalele omkhulu Studio 7. Mina ukuze ngiphendule into ezinengikhulume kahle, ngifuna ukwazi ukuthi u-Ara Luthilo Gilo S umelene kuleyo mali entsha eyenziwe. Singabakwazi ukuthi kumeleni lokho, mhlawumbe singakhuluma ngcono. Ngoba sikwazi ukuthi kumeleni lokho thina.
Salubonani Studio 7. Ye, yazi ngibuhlungu lapha. Ngibuhlungu kakhulu 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 ngosisi wesindebeleni lo wathu yuthi yezano PF. Angazi lusisi wayekhulunywe khonjwe ngombhobho na ekhanda ngoba ngambona mina wayiqhuqa. So angithembi mina ukuthi ulwana usisi umuntu wezano. Angithembi ukuthi futhi wayekhuluma iqinisile into wayekhuluma angiboni umuntu lwana ngendlela wayeqhupha ngakhona wayekhonjwe something otherwise ambonto umuntu ozala esindebeleni lwa angiboni futhi ukuthi umuntu ophilayo ekhanda kahle kahle usancane kangaka ma wabe emthembisi imali kayibiseli ngoba le into le uzozibulalisa ngabantu ngoba umuntu engabonakala owayekhuluma le ndaba. Sisi wabantu ngiyacela lapho khona uma ungalalela uzwe kahle ukuthi indaba le ibuhlungu kanjani. Abantu baza kubulalela ubala uqamba amanga ukuthi uyutezana uthembisa abantu amanga. Zama ukuthi uhloniphe umhlaba.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsapp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkampani yemota yokuchovisa eKenya okuthiwa yiLittle Cab ezama ukufika ezingeni leUber leTaxify ithi isiqhelisa imisebenzi yayo ukuthi iyefika kweleTanzania leGhana. Inkampani le izaqala ukuchovisa esigodlweni seTanzania iDar es Salaam ngeviki ezayo ibisivulwa ngokusemthethweni eAccra ngenyanga kaMabasa. Uhulumende we-India uthi abantu ababulewe yikunatha utshwala bokuziphekela. Inani langkhona selifike kukhulu elilamachumi amane, i-140 enyakatho yalelo lizwe. Abafika amakhulu amabili, 200 basesibhedlela njalo abanye babo bagula kakhulu, bekhupha besizwa ubuhlungu esifubeni, abanye bephefumula nzima. Odokotela sebebiziwe ezigabeni ezitshiyeneyo ze-India ukuthi bezoncedisa izibhedlela. Amakhulu lamakhulu abantu ayafa e-India ngenxa yokunatha utshwala bokuziphekela obaziwa ngokuthi yi-moonshine obulentengo ephansi njalo obuthengiswa ngokungekho emthethweni. Sokubotshwe abantu abambalwa kulolo daba njalo iningi ngabesifazana abagulayo abasebenza emasimini okulima itiye. Elemelika lithi lizama ngamandla alo wonke ukuthi lise uncedo eVenezuela kulandela ukubuyiselwa emuva kwezimota ebezithwele ukudla lokunye emngceleni leBrazil leColombia ngamabutho asekela umnumzana Nicolas Maduro, umongameli weVenezuela. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika umnumzana Mike Pompeo uthi ilizwe lakhe lizethesa uhulumende weVenezuela ezinye njalo ezijeziso ukwenzela ukuthi umnumzana Maduro achiyele umkhokheli webandla eliphikisayo leNational Assembly, umnumzana Juan Guaidó umbuso. Umnumzana Guaidó usekelwa ngeleMelika lamanye amazwe njalo umsekeli kamongameli weMelika umnumzana Mike Pence uzahlangana laye ngomvulo eColombia ukucubungula lolu daba ngesikhathi imithi yokwelapha kanye lokudla sokuphela eVenezuela. Ukubalwa kwamavoti sokuqalile eSenegal ngemva kokuqhutshwa ukhetho olulokuthula olokudinga umongameli walelo lizwe. Abancintisana lomongameli Macky Sall oleminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 ngo-Idrissa Seck, Ousmane Sonke, Admike Niang lo-Issa Sall. Abanye ikakhulu abatsha bathi basekela umnumzana Ousmane Sonke oleminyaka engamachumi amanelane i-44 ngoba besithi uzaletha ngoba yena uthi uzaletha inguquko engakaze ibonakale eNigeria. Ukuziphetha izivela kwamanye amazwe, iningi lithi alithokozi ngendlela umkhokheli wenkonzo eRoma uPope Francis aphatha ngalo udaba lokuhlukuluzwa kwabantwana okwemacansini ngoba kungelasinqumo esimqoka esithethweyo emhlanganweni we-summit yalelo bandla. Lanxa uPope Francis ethe abahlukuluza abantwana ngosathane wababiza langamanye amagama aqatha, iningi lithi lokhu akwenelanga ngoba bekufanele baye emthetho basiwe emthethwandaba bajeziswe njalo baxotshwe enkonzweni abatholakala belicala. Elemelika namuhla lisemkhosini wokunanza imisebenzi yabalingisi owe-91st Annual Academy Awards, ama-Oscars eLos Angeles eHollywood. Okwehluke ngama-Oscars alonyaka yikuthi akula muntu owakhokhelayo uhost kumbe u-MC, njalo abathethe izicoco bebemenyezelwa ngabachiyeneyo abakade bekhethelwa ukwenza lokhu. Okwakufanele aqhubele umsebenzi Mahlekisa uKevin Hart owagcina echiya lomsebenzi ngoba iningi limgcona ngakukhulumayo echothoza izitabane lanxa wakutsho eminyakeni elithumi edluleyo. Waxolisa kodwa wahle wakhalala. Abaqhubele abanqobileyo izicoco bagoqela abalingisi oDaniel Craig, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Samuel L. Jackson, Michael B. Jordan, Serena Williams, Helen Mirren, loTyler Perry. Kanye lelunga ledale leCongress elikubandla lamaDemocrats umnumzana John Lewis. Omunye wabathethe izicoco singakayi emoyeni nguRegina King. Yesizwe ke umculo ka Love More My Jaivana isithi gidi gidi. umculo ka Love More majayivana esigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.